Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mpandula 2022 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Sina lapha eAfrica all elections ungadliwa ukungadliwa sokuthwa khona bachontshila ama elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela imali mazwe okatesi yasikhuma neKenya.
Abebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho.
Aluba umanisipala uyadinga isupplement yezesa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela yokuzabonjwa ngayo amanzi.
Ukuhamba kwamagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zikhala ezimathonsi ngolunye udubo oludalwe yilesi simo olokuswelakala kwamanzi. Kuqhubekela phambili ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshaywa abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla leCitizens Coalition for Change bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho. Lokhu yikho okubangela ukuba impumela yalo icine ingasamukeleki. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawula okusemthethweni ugwalo lokuhlela inguquko kwezokhetho elizweni oluthiwa Pre-Election Pact on Electoral Reforms Prepare ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa emkhosini owenzelwe eCrystal Lodge eHarare. UMnumzana Chamisa uthi njengebandla sebediniwe yikungaqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe okwenza impumela yalo ingemukeleki sikhathi sonke.
But you'd realize that since 1980, credible and undisputed.
Lizathola ukuthi kaluzake lube khona ukhetho olungaphikisayo kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980. Abantu kabakaze bakwazi ukukhetha inkokheli yabo abayifunayo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyamangalisa lokho okuchiwo ngabe-CCC.
Yibo ubhanxa obungafunakaliyo bona lobana nxa abantu laba befuna ukulungisa ngabalungise ngendlela epheleleyo, hathi lokhu abakwenzayo. Ukuthi kona sure ukhetho lube ngo-2018 kanti sesizesi ku-2022 sesisiya kolunye ukhetho sebengikhona beqasa uba ngumsindo ngokhetho lwele sesiya kilo. Uhle ubona sebedinga vele izizathu ezokuthi kona nxa sebedliwe bekwanise ukuphika beyale umpumela ezabe iphumile ngesikhathi sona leso sebeqasa ukuthi kona ye bekungalama electoral reforms ye bekungenalokhu nalokhu.
UMnumzana Charles Nyoni omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu uthi kuliqiniso okuchiwo ngabe-CCC ukuthi kumele kulungisiswe okubangela ukuxabana ngempumela yokhetho elizweni.
Laba ababalayo kanye lokugcina amaphepha okuvota abathiwa yizekhi bebe yibandla elizimeleleyo lodwa elingelani nezindaba zombusazi kumbe ezamapolitiki ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nama-elections atshona esexabaniwana njalo eseliswana ukuthi kuthiwa hhayi asambisane nini e-court.
UMnumzana Patrick Ndlovu, umgcini-ncebo webandla le-General Economic Transformation, JET, uthi uqakathekile ukuba njengamabandla ezombusazwe benze inhlolisiso ukuba labo bantu ababasekelayo kungabayavota yini kumbe bagcwala kumarali nje kuphela.
Thina lapha e-Africa all elections kungadliwa sokuthiwa khona bachontshile ama-elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela imali mazwe okatesi yasikhuluma neKenya. Uyasithi ngiyangiyeka kwama-elections achontshiwa ngizange lokhuza. even with Kalungu eZambia lapana ekuruling ngwewa ekuruling party, but after losing elections wacaba ukuthi watshontshelwa futhi.
Umnumzana Yohane Banda isakhamuzi sakobulawayo ukhuthaza ukuba kulungisiswe konke lokho okubangela ukuxabana lokudonselana ngempumela yokhetho lungakenziwa.
Ungabi lomuntu ozathi mina yebo kunje mina zange ngikwanise ukuthi ngikampeni ngoba ngangina access esingathi access to media kumbe ama-voters ami akwanisanga ukuyavota ngoba esingathi yaye-intimidatwa ngasahambanga ukuyavota amanye akhona bese sabela isefithi kumbe isekurithi yabo impilo zabo konke lokhu yinto ukuthi ngabe iyakhangelisiswa engayenziwa ama-elections akhona kuyinto sibile qathe kakhulu eyenza ama-results akhona nxa sekukhitshwa kungabi lokudonselana ukuthi omunye athi yena ke kunje kunje.
Abe-TCC bathi lolu gwalo lubeka obala okuyisikhombisa abakudingayo ukuba kulandelwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ka-2023. Okuyisikhombisa lokhu kugoqela ukuba lelungelo lokuvota komuntu wonke okugoqela lasebehlala kwamanye amazwe i-diaspora vote, udaba logwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll, ukwaziswa kwempumela yokhetho ngesikhathi esibethiweyo, ukuqhuba ukhetho oluqotho, ukwanelisa ukufinyelela imisakazo lamaphephandaba kahulumende, ukulondolozwa kwayo leyo vote, kanye lomvikela kuzulu ophatheka kulolo khetho. Abe-TCC baphinde bazisa lumhlangano ukuba bafuna ukhetho oluzohlolwa ngabenhlanganiso ezijiyeneyo okugoqela eye-United Nations lezinye. Baveze njalo ukuba bakhangelele ukuba lolu daba luzophakanyiswa edale lephalamende ukuze ibe khona inguquko kundlela abekhomishini ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, abaqhuba ngayo umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukuhamba kwamandla kagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zibhekane lodubo olukhulu lokuswelakala kwamanzi okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Izakhamizi zithi umansipala sekumele aphume lamanye amaqhinga okumpompa amanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhethwe ngumansipala weGwanda uveza ukuthi ukuhamba kwamandla kagetsi okwamaholo amaningi kunsuku esanda kudlula sekuphazamise umsebenzi wakhe okupompa amanzi esuka edamu esiye ematankeni. Unkosikazi Lungile Masuku oyisakhamuzi eGwanda uthi njengabo mama bathwele amagabha avuzayo.
Ukusweleka kwamanzi eGwanda lapha sekuyi-challenge especially ebantwini abasifazana lamankazana abaswela amanzi. Izindingeko zokusebenzisa amanzi ziba ziningi ebantwini besifazana kule ebantwini besilisa. For the past 2 days bekungela manzi, kungela magetsi, so kuba luhlupho kakhulu. Abantu bayasebebhoda bedinga amanzi.
Umnumzana Edgar Ncube omunye umhlali weGwanda uthi umansipala weGwanda sekumele aphume lamanye amaqhinga okubhompa amanzi atshiyane lokusebenzisa ugetsi odlale ngekho.
Aluba umanisipala uyadinga isupplement yezesa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzabonjwa ngayo amanzi. Kungaba yisimo se-generator kumbe kube ngama-solar power kungasenzela impilo ibe lula ngoba kunje nje ziyaphela izinsuku kungela manzi amagetsi lawo ehambile. Mhlaye buyayo kuponjwa esebuya abele pressure ayadubula ama-pipes amanzi asafiki kwamanye amalokishi.
Lamazwi agcizelelwe ngesine njalo isakhamuzi saseGwanda umnumzana Alan James Dube odwa umansipala kumele ahlale phansi lezakhamizi baxoxisane ngokumele kwenziwe.
Ikhansile kumele kuqathe likwenze ukuthi ibe le-consultative meeting lapho kuzabizwa khona izakhamizi sibonisane, sihlalisane phansi, sikhulume ngendaba yesola, sikhulume ngendaba yegenerator. Kungu-2 lokhu kungasebenzela especially endaweni zakhathesi njengoba sihlangana lodubo lezesa. So kungabanjalo kungabangcono. And into enhle ngesola yikuthi ile-lasting solution. Kuthi-ke i-generator izabe isitshaya esikhwameni.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi bagcine bekhulumisana lenkampani ye-ZETDC izolo yabavulela amagetsi ngoba isimo sesisibi.
Silimele sibili siphose safika ku-extent yokuthi kancane let's we suspend. 4 days sivala isikolo, but because God is good, hayi abuyile izolo ebusuku sipompile namhlanje kuphuma thini. We will explore the avenues, ama-sources of power, kodwa asiyo into yokuthi singathi sizavuka siyenze kusasa.
Kusukela ngomgqibelo edluleyo eGwanda, amagetsi abehamba kusukela ngehola lesithupha ekuseni aphenduke phose ngehola lesishiyagalolunye ebusuku. Inkampani kagetsi e-ZETDC ibivele ibike ukuthi kusukela ngomgqibelo odlulileyo izaquma amandla kagetsi okwamahola amaningi ngoba imithina yayo isigugile ezitishini lapho kuphehlwa ugetsi ezekharibha lewange ingasebenzi kuhle njalo yehluleka ukuthenga insimbi ezidingakalayo phetsheya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umlobi wengwalo olodumo waseZimbabwe unkosazana Tsitsi Dangarembga namhla ugwetshiwe lomunye wakhe oyintatheli izindaba uJulie Barnes emthethwandaba kamanje kucala abaletheswayo elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini esephula iziqondiso zokumelelana le-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 ngemva kokutshengisela abakwenzayo. Umanji uBarbara Mateko waseHarare ubagwebe ukuba bavalelwe entilongweni okwenyanga eziyisithupha, kodwa umise ukuba bavalelwe esithi akumelanga benze okufanayo phakathi kweminyaka emihlanu. Umanji Makhethe uphinde wabahlawulisa inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa zamadola. Omama laba babotshwa mhlaka 31 Ntulikazi 2020 bephethe amabhakane ayelotshwe ukuthi bacela iZimbabwe engcono njalo bacela ukukhululwa kwentatheli izindaba ezazibotshwe ngasoneso sikhathi ezigoqela uHopewell Chinono. Igqwetha labo umnumzana Chris Mike uthe babengazi ukuthi bephula umthetho ngokutshengisela abakwenzayo ngoba babemi bebodwa bengatsho lutho. Lanxa baphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail, basebemiswe phambi komthethwandaba phose ungamachumi amathathu 29 becela ukuthi icala abaletheswayo lilahlwe kumbe lahlulelwe. Kodwa imizamo yabo yayisehlula. Unkosazana Dangarembga waba ngumlobi wokuqala onsundu weZimbabwe ukuphiwa umvuzo ngolebhilithane ngomnyaka ka-2018 ngemva kokuloba ibhuku elithi Nervous Conditions. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezintshe ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi amalungelo abantu. Isizwe samaXhosa siqhubekela phambili silandela lokulondoloza amasiko aso. Emangweni wembembesi bekulomcimbi abawubiza ngokuthi ngumguyo lapho amajaha asakhulayo ebesokwa okulisiko eliveza ukuba asesuka ebuntwaneni abe ngamadoda asevunyelwa ukulobola umfazi abe lemuli. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo isizwe sesixhoseni sibuye ngobuningi edilini lomguyo kubulawa inkomo lembuzi kwanathwa lotshwala besintu. Ugogo Elizabeth Mabunda uchasisa kabanzi ngaleli siko labantu bakulumango.
Besinomguyo siselusa inkwenkwe amakhwenkwe ngokwesiko lethu lamaXhosa. Isiko liqakathekile kakhulu ngoba isiko liyakwenza nabantwana, nxa unabantwana ubaxelela ngesiko ba kudala okhokho bokhokho babesenza lento balilandele babona benempilo, bona benempilo enhle. Abantu sebangena lukholo abangalufeziyo bathi ezonto zinto zobumnyama, anti yabona kanti zinto zokukhanya.
Kungamazwi afakazwa ngugogo uEllen Dlamini ochaza ngokwenzakala kwabasokiweyo.
Umntana uyangeniswa esibayeni ekuhlanti. Akhulule zonke izinto ebezinxiba ezobukhwenkwe. Afakwe ezinye ezobuya phi ehlathini ezoya ebudodeni. Second stage. Kunemithetho ekhona khona phaya ayiphiwayo eyobudoda.
Abasokiweyo bafundiswa okwempilo lokuziphatha kuhle empilweni ngamaxhegu. Ukhulu uThembisile Mpengezi ngomunye wamakhehla la uthi ke akula muntu ozabavimba ngokulandela amasiko abo.
Asisoze siliyeke eli siko. Sizawuhlala siba sesikweni abantwana bethu. Sithobela nemithetho yerhulumente. Yalapha yabe siphethe njengoba thina singabantu bokuza kweli lizwe seza noRuth. Kungoko ke asinako ukuthi thina sithi singangeluki. Njalo kweluka kuthi kuqakathekile ngoba inkwenkwe uba ke yeluka into ibizenza ingekeluki. Iyaziyeka.
Onguye osoka abafana abasakhulayo oquma isikhumba sentonga kababa obizwa ngokuthi yingcibi uSetion ngumnumzana Elijah Jongilanga.
Ndiye ndibendelusa amakhwenkwe apha awakwaXhosa. Ndime ndisasebenzayo ngoku bendinamanye sendiwasebenzile apha kwabawo unantsika sesigqibile. Okokuthi ke umcimbi sowucalanye. Cela uba ke torhozeni niyivele nto niyibone. Kunezinye iindawo nathi esifuna uxhaswa kuzo. Esingabuya sizocela kuma sixhaseni ngoba izinto zininje.
Umfundisi uKenneth Mdlazulwana wenkonzo yeAnglican Church uthi uhlelo lolu lusebenza kuhle lenhlelo zikahulumende zokuvikela emkhuhlaneni ethelelwana emacansini.
Okokuqala ngokwezempilo liyakwazi ukuthi umntwana abe ngohlanzekileyo agcinakale kahle kungabi le mkhuhlane emhlaselayo. Kodwa okunye futhi lisuke lenza siqamule sehlukanise phakathi komntwana ongumfana lendoda. Nxa esesokiwe sekhuthaza ukuthi aqale kwakho umuzi. Sile committee yabo amasijoni ingcibi zakhona ezisebenzelana le-local clinic. Nxa sile mhlangano ye-clinic bayahlangana labo nesi abezempilakahle bacebisane. Abezempilakahle bayakuthakazelela kakhulu ukusebenza le ngcibi yethu.
Omunye owasokwayo ngumnumzana Philani Mpehla othi ukusoka kwabantu esigabeni sakhe kwenza inani labantu ababulawa ligciwane le-HIV lehle kakhulu kulindawo.
Umkhuhlane ekhoyo. Ke ngoku uyayibona ke yiyo loo nto siseluka ukuba sibe ngathi sibanganene population ebizwa kabuhlungwanga. That's why ke ngoku eli siko lasike la kodwa akunangxaki uba abantu nabo bathini bayibona uba le nto yasesixhoseni ingcono ukuba kaloku abantu beluka.
Ngokwesiko labo lesixhoseni amantombazana amaningi athi ngeke endele emadodeni angasokwanga. Unkosazana sasenkosi Dlamini uleminyaka engamashumi amabili lane 21 ngomunye wabo.
Hayi, umna ndiyayiqakathekisa kakhulu usiko lwakuthi. Ndiliqakathekisa kakhulu. Ndifuna ukwendela endodeni esokiweyo ngoba indoda engasokwanga ayihlonipheki kwaXhosa. Indoda esokiweyo yiyehloniphekayo kwaXhosa. Andisoze ndinjani ngithathwe indoda engasokanga. Ewe, nemkhuhlane ndithemba nalapha ezibhedlela into abayiqakathekisa kakhulu ukubana abantu basoko ngoba abantu abangasokwanga imkhuhlane injani iyabathatha masinyane.
Abanye abasoke kulumguyo basiwe endlini yotshani ebizwa kuthiwa yiBhoma iyakhiwe egangeni lapho abazahlala khona phose inyanga ezintathu bengabonwa ngumuntu kodwa belayo abefundiswa likhehla elihlala labo kulindlu. Lisiko liqathekile kakhulu ebantwini bohlobo lwesiXhosa. Ingcwethu zempilakahle zikhuthaza nje ukuthi okusetshenziswayo ukusoka kube ngokuhlanzekileyo kungagcini kubangela ukuthathelana imikhuhlane phakathi kwabafana laba. Khona ukusoka kusekelwa ngabezempilakahle ngoba ukuvikela ukuthelelwana mahlana kwemikhuhlane engulamakhwa leminye ithelelwana kwezocansi egoqela igciwane lengculaza ele-HIV. Imele Studio 7 ngisembembezi igama langu Ezra Jesus Banda.
Kubekela phambili ukuhlukunyezwa kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshayo abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho luka-2023. Amalunga awe-ZANU-PF abikwa ehlasele awebandla le-Citizens Coalition for Change eMashingo baba chaya baba limaza kakubi. Lokhu sokuyimvama eZimbabwe osokubotshwe abanye abaphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende umnumzana Job Skhala, uGodfrey Sithole labanye babo besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela eNyathime kulandela ukubulawa komunye wabo unkosazana Mo Blessing Ali. Inhlanganiso ehlolisisa isimo sokulondoloza ukuthula eZimbabwe Peace Project ibika ukuba ngoncwabakazi kulabantu abedlula kancane amakhulu amabili lengxenye 257 abakhahlanyezwa ngendlela ezehlukeneyo ngabezanu PF, amapholisa kanye lamasotsha eZimbabwe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, kanye lomnumzana Believe Gawule owezanu PF. UNdlovu usungula lingxoxo.
Hayi, kuvile kuthathu. Okwakuqala, ibandla lezanu PF laziwa nge-signature slogan ethiwa Zanu Ndeeropa. Mabethu zanu ndeeropa batho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eyaqalwa amajaha aqhethula umbuso kwandaba ningisithole. Bafaka la madoda asiphetheyo uza kuphila nxa ulenhlanhla wokuqala. Okwesibili, nxa umbuso unganosuthelela njalo ungela maqhinga okuvikela ngama ideas kumbe nezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubetha ukudinda nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha-ke ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo, gcina lishaya abantu lisenza konke lokhu ngamafutshane khonapho.
Ngiyamuzwa uNdlovu, kodwa ndande ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitelileli ndamasarila basitela even osifanda o-Reverend Sifanda ababesebenza nabantu opposition amalanga lana ensuku lezane ezidlulayo ukuthi ezidlulileyo ukuthi okunye okuyizinto babekwenza beyenzele ukuthi kube nempumela etshengisayo ukuthi kulo dlame kwezombangazo eZimbabwe. Babesetshenziswa, babehambe abanye bakhona bayafundela khonokho, khangela ukuthi bayenzeni harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuphunywa kwenzani ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langani ngesikhathi kubekwa utshantrayela kufana ukuthi kwakusenziwa njani, ukuthi kwakuliwa njani. Babesilwa labanye abantu ukuthi nxa usukhangela bona bodwa wathi mo nxa sebekhangelana nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa bona bodwa balodlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule Nkomo ukuthi wonke umuntu nxa ungaprovokwa kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovoke abantu umumo abafana beyouth abavumi khonokho. Kwesinye isikhathi bathi abantu mabadelela bethi abantu babafunisa mboko kwesinye isikhathi ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoke umumo uya wakhangele nje kwenza kwabo bade senza ngabomu. Kodwa udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze, kodwa yona i-opposition iyakuthela ama-agendas abaye abayenza umsindo izolo lokhu bebesenza umsindo lawa abantu.
Baba uNdlovu uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sibili ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo liyazenzela konke lokho.
Hhayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje laye osephumputa ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kayiqalanga khathesi. Into yodlame yaqala kusasempini. Bazama sibili badala bethu abezaphu layo ubaba uGawule eyingxenyabo ukuthi kwenziwe into ethiwa izipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezanu batshaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le Nari rebellion empini, abafana babonari labo bakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwatshwa bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwatshwa egodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzanu abafuni ukuphikiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezanu ngoba vele abaningi abantu kukazapho kuphela abaningi baphuma kuyizanu bengabe besilwa layo khathesi kodwa baphuma kuyizanu. So umkhuba lo mkhuhlane wezanu ngabe ukhona, but eqinisweni yokuthi izanu ayifuni kuphikiswa, ayifuni kuncintiswa, ingabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka lenduku.
Ye baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, ingababulala isibili kuba khona
okwakathethi sesikhuluma ngezani iPF esibangeni ethi esikisho kahle sikhokhelwa ngumnankaba. Sikubonile khona ukuthi uthetho oludlulileyo lolwane olwadlulayo olwelokuze lethemina lesikiye lube luthetho oluhle kakhulu kwakuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olwakuqala yilo obelokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale nalokhona kwayenzakala ngemva emtini ngalokuthi kwayenzakala lokho nalokho asikwali khonokho yonke indawo udlame lobelutholakala lisuka khona lapha nalaphana ngezizathu ezithile kodwa-ke abahlanzekanga abantu be-opposition singabuyela emuva lakho sizathola ukuthi lakho kuzaphu futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babeselwenza udlame khonapho ngesikhathi sempi onikithi amangena kathi bayanga baya ngaphi ngesikhathi kukhona wakusenzakala lapho okungayisiko esimele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke ukufa kwabosobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi khonale kodwa funeke sikubuyelele kathethi kangela kathethi kathethi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kula bantu abasisetshenzisayo ukuthi benze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.
Lapho lizwe umnumzana Believe Gawule, ilunga leZanu PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli seZaphu, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukwehluleka ukudlala imidlalo sekusenziwa ngamanye amaqembu omdlalo wenguqu sekuphazamisa imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Yona esisiyafika komlindi uyagcina. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League basele bebambe wangaphansi ngemva kokuba kube le midlalo yemithathu engasadlalwanga kulesi sigaba ngezizathu ezitshiyeneyo. Umncintiswano kulesi sigaba ususiyafika emaphethelweni njalo intathele izindaba yezemidlalo olandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. UPraise Dumisani Dlakama uthi akusiyonto enhle ukuba kube la maqembu athola imiklomelo yamahhala.
Kuyinto sibili esiphambanisa kakhulu-ke ukuphela kwe-league yezifa Southern Region Division singathi sekuyi-anticlimax. Abaningi bekhayelela ukuthi izaphela kanjani i-relegation race ukuthi le promotion race, kodwa ikhona lokuthi imidlalo eminingi ayisadlala-ke sekusenza ukuthi kule kungasachazi-ke ngoba amaqembu kukhanya wona eseprefer ukuthi adlalele nje engasahambi kuma-away matches.
Imidlalo engasadlalwanga ngebalisa ukuphakathi kweqembu lewangele le-Ajax Hotspurs lapho elewangele izithathele imiklomelo lingazange likhabe ibhola ngoba ele-Ajax lingasabuyanga. Iqembu le-Moss Rovers lalo lithole imiklomelo yamahhala ngoba ele-Mountain Climbers hambanga eVictoria Falls. Kuthi eleRatanang lona lithole imiklomelo mahhala ngoba ele Quality Foods liyehluleke ukubhadala uNompembe. Umqondisi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi bebelaso isifiso esokuya ewange kodwa baswele imali yokuhambisa.
Libhora as i-Ajax besifuna ukuthi ngabe siyahamba siyedlala ewange and the boys dismissed ngama-9 sesiswele ukuthi sithi secure transport. Angithi ama-transport costs were just excessively high and understandably so because of a fuel situation. Ajax is a team that has never wanted to miss a game, manje. And we've got young boys ababefuna ukuya showcase their talent. So it is unfortunate, manje.
Uthi uqhubekele phambili wathi iqembu lakhe ngabe kalihlupheki, ngabe liyathola imbadalo yokukhulisa abadlali balo asebedlalela amaqembu amakhulu, kodwa leyo mali kaliyitholi. Loba nje licela ukuncediswa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association.
Then asoze siyisweli imali kusasa yokuthi sithenge amabhora or sigade siye wange or siye Harare. We will, because this is a going concern. But people shy away from the very important and look at the flimsy. It's unfortunate.
Iqembu le-Ajax Hotspurs labadlali abaqala kilo ukudlala ibhola asebedlalela amaqembu amakhulu abafana lo Divine League.
Olivalelisayo ngugeyino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusase kuseni ngo-6:30.